Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla leMRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe kule UK kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Ungagcina uphenduka uswele ithengi ngenxa yokuthi uthengi uyakunika ibhondi leyo nokubona ukuthi okulandelayo okufunayo kunesiya isitolo esifuna semali kathethi ukuthi bekunika i-change kwaleso uyathenga laphana kayikho.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oqoqa inhlelo zebandla leMRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla leMRP laya eplazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesithathelwa iplazi ngumnumzana Ambrose obikwa esekela ibandla lezano PF. Ngemva kokungena eplazini okwenziwa yiMRP, uAmbrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla leMRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla leMRP ayisithoba munwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe lomkhokheli webandla leMRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa, simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyacha ihola le-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-Central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-Security Department abehambelaye. Icala lakhe aletheswayo esicabanga ukuthi kulicala abaziphekela lona lusukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party sahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathela indawo yakhe isikliwe sezano PF uAmbrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina loPatton Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba uAmbrose Floyd wareporta ukuthi wacatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangithola. Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akulanto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje ukuthi besibophe besithole lamacala njengoba nje ZANU-PF government iphethe ithwele nzima ngalokhu iNtokazi Republic Party kwenzayo eMathebeleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyiZANU-PF.
Manje amagqwetha athini, ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga babugande. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kacaba ikhangelele ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tradecourt Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lo mgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Iphathi iqinile kakhulu. Njoba nubona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe, kule UK, kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where I ground zero phela ikwesuku esuzama ukuthi sokulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya. Yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi besingabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirali abakade bekwenzile online. I think ibi organize MTC eyalapha e-America. Bekulo Chief Ndiweni, I think bekulo munye oyinye iphathi yasakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaphathi amancane siyile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isijayele ukubusa abantu. Yiyo thina ama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka, osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labo somabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
kasungulanga njengomzekelo somncane ngapha kobulawayo isinkwa ilofa i-1 yusa i-1 yusa besithi kuba yi-15 yusa to match wayethenga isinkwa ubanike i-1 yusa no change ubanike i-R20 kwamanye amagrosa uyo change uyakubona ukuletho khonakhona kuyahlupha akuqedakali uyathuma umntwana esibhele i-1 yusa sibe yisinkwa kuthiwa hayi bayalili i-1 yusa bathenga yi-10 ifake enye imali ngoba kuyi-20 sokufuneka i-50 cents ngoba kuyi-R50 ngoba kuyi-R5 mani ngoba kuyi-R20 ungakwazi laphana kule change laphana ihambe yonke ireti yemali yakithi ikakhulu i-$2
manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu itshintshi leyi
bayakhuluma bese omunye esetsho ukuthi itshenji yerandi kumbe itshenji yeyusa kalilayo ngingakunika amabhondi omunye besulane uphume uphele sibili ungadinganga uphumele imali yakho yona leyo antsho ukuthi kuphilisa nzima ungagcina uphenduka uswele itshenji ngenxa yokuthi uthe uyakunika ibhondi bhondi leyo wona ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo kukulesiya isitolo esifuna sibe mmami kathethi ukuthi kuyokunika i-change ukwanelisa uyathenga laphana kayikho ibhondi kawulifuni ekuyithathe yangena uphume sibili ungathenga nalo
kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga
iqiniso inzenzo zithangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe sithi siyakunika engaka ngelanga kumbangaleso sikhathi sebenjezelela kancane umbokusokuza kwenza ukuthi kusasa ungavukeli xa ukungenanto emiqoka engaphezulu kodwa uyazifaka kasibili iindwendwe zikhona lanxa zingabinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi esikanisini isikhathi kuthole zingasekho kukanti abantu bahle bakutholise ukuthi ayikhathi sakusela mali bahle bahamba abantu
nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla ke kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono
kuyangihlula khonapho sifika ukuthi angikwazi ukuthi kusiya kungcono ngayiphi imali uyabona ukuthi akunako ngcono intombi yami nxa wena ule sitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kufike i-customer ephethe ibhondi uzathola ukuthi umuntu lwana uza kuxotsha ngendlela ephansi ngebhondi kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nanto kwe usuku sokungcono senzeni kuhle safakivile yini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufinda kakhulu konela kulokho labe sokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhulumayo
lo-ke ngumnumzana Austin Ngomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ele-South Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa beligciwane leli ngelanga. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele-South Africa e-National Institute of Communicable Diseases, NICD, ithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane we-corona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Lenhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave ye-corona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumatshumi amathathu 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Michelle Groom uthi lezi zindaba ezimnandi lobanje kungatsho ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Nationally we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku-third wave lobanje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
Not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kwe-South Africa kuhlandla lesithathu yesintu esiyemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi labo lihamba lokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa iCoronavirus kwele South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ngekusimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehlake sokubabe ithemba lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokwenqabela iCorona. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Bona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 ukukhomba konathi sokuzamekela ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sekuphunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esiza mhlambe thulani sebejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe iCoronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela iCorona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisishiyagalombili 8.4 million. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola eMelika ngenyanga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abachayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kustudio 7 salibona kanjani bantu linjani lonke ezindawo ngezindawo okukhulumayo ngukomo ngokwaka ngomvundlane esholoshwa kwamayeza ngokuzalo ngiyohlupho bantu lapha ke lingcedise mhlawumbe ukhona ngaba lolwazi. Hlupho lwami lisukela esikolo lokulo teacher ukuthi awumoletha uncube ngimthole panisha umntwana last week ethi umntwana kala sorry i-tie leyo ma uyidinga itholakala ezitolo la ngabhonta izitolo zonke ebusiness center la ngayiswela ngaze ngayithole lawa kodwa umntwana lokho epanisha. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanishwa njani ngento yomzali? Kwabe ngidinga ukuzwisisa khona abantu abangangcedisa sibuza faka nje le number sami. Upanishelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi tie. Umntwana upanishelwa kwabe mhlawumbe ulethile kumbe kakamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi sifike lapha kulo meeting ngihamba lo munye umfowethu. Bathi ngangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona abaningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phansi. Ngabuza ukuthi njani? Sangathi sitholani so lami ngangena vele hayi inhliziyo ingani sinyambithi so masifika lapha abantu nangixolise ngixolisa ini umntwana epanisha ngento engadingi yena angithi anti umntwana umele epanishele okwako kuni le ah wethu wathi hayi umntana wakhe kasamdingi la esikolo lo deputy head ongumfazi uwethu ungcube la isibo udeputy head ongumfazi lo la uthi yena ngeke sakwanza ufundisa umntana nami ngokuthi ngoba ngikomplainile ukuthi umntwana ubanishelwana ngento yomzali ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini konoko phezulu kokuba bele eminyaka eyi yonke abantwana bengafundi nge-COVID lana wapanitsho namhlanje futhi ukuze bengibuye ngesikolo bamthuma bemsuse esikolo futhi ukuthi ezombiza eyeqe futhi izifundo kambe kuliqinisa yini bantu bakithi ngicela lingcedise khonapho okukhulumayo uThembisa Nkomo ngichazi inamba yami ithi 078-43-92-116 hlala khonapha komvundlane etsholotho uhliziyo yami buhlungu sibili kakhulu into eyenziwa ngamatitshala ukuthi kathi isikolo sesenzi katitsha yini kathi anti umuntu lwana uyahola yena so maide angefundisa umntanami kathi uyancedisa yini laphana umntwana afundi ngoba mina andiyaye mbhadala school fees so mambhadala school fees andiyeni uyabehola okwenza teni umntwana akasamdingi laphana yini bathe umntwana nami kabasamfundi mtransfer ngathi hayi limkhiphe line limxotshe esikolo lingamxotshe nizamdingele esinye isikolo kodwa lingakamxotshi vela ngeke mkhi labantwana abayi-2 asebafunda khona phana labazukulu abafunda khona phaa kuyime mbhadala school fees lamhlanje sebeshola hayi cala incedi ngokuthi into isikolo yenziwa njani into enjalo ngikhipha umntwana ehlala ekhaya ngoba kula sinesikolo seduze phela ngithi bona basho ukuthi bangishutha ngoba angifundanga ngicela lelo kule record ibalwe bantu ku studio 7 ngiyacela
inkosi laba bonke sizanqoba sanqoba
e-studio 7 umhlala waseZimbabwe uhluphe esinalo eZimbabwe azoze selise uqede ngayi-MDC Alliance lezaphu lomthwakazi bengabambananga besilwa inkunzi ngangazisilwa ufa ini ubunyonyo lojani so into engiyicelayo lapha kulawo maphathi omathathu ababambane ukuze bakhiphizane bengaze balwa bona baphoselana amazwi aqatha ingazathi babangayisithwayo ngayizinto ezibangayidaba akusebenzi iZambia nasiwinile iyouth imile yalwa bavota bonke abakhampeni ukuthi abantu abayivota batshengisele ukuthi benzani ngisiyabona ukuze sinqobe uhluphe esinalo asoze saliqede ngale ndlela esihamba ngayo
salibonani lonke bathandwa balaleli labasakazi mina ngomhlatshwa lapha bazalwana abathandekayo kanti kungani sibulalana thina sodwa kambe nxa uza ngitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise usuphenduka usiba yimpi yegugurawundi eyaqeda abantu phela lokhu ma untshontshela kufana lokuthi uyambulala liyabona uhulumende kalandaba lakho lokhu ukuthi noma siyatshontsha siyenzani umuntu uyabotshwa namhla kusasovuka uphandle kodwa yena kulimazile khathesi kaqhakathekisi udaba lolo legugurawundi uqhakathekisa izijeziso zenotho kodwa ungakhandi ukuthi ilizwe leZimbabwe linothe kangakanani ezinigejwayo ziningi khonapha labantu ababuya bavele emazweni besize efolosi laphana ungumnotho konke khona lokhu kodwa hamba usuke kobulawo ukhala umgwaqo wenyamandlovu ukuthi ufe njani kathi izimali zakhona zonke zonke lezama-toll gate thina kuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona ngiyabonga ukutsho lokho
linjani ngaphosto 7 Moses Bafana okhuluma echolocho ngibhala suku zonke azifundwa namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili kodwa imangalo yami ingafundwa inkulumo engangilayo ngiyokuthi kudala lokhu kwakhulunywa amabhishopi la ayeroma ayethanda kakhulu ukuthi elisene lamabhuku kodwa namhla omnangagwa laba basebemphendukela bethi urongo bishop kumbe ngenxa yokuthi urongo ngenxa yokuthi umndebele undlovu ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe ndisakhumbula idinyane bakhethwa bona bogawule baxotshwa lobo Jonathan ngenxa yedinyane lakalokho vele kube njalo kodwa ugawule nyamangala namhla sola la Monica Mtsanga njengoba indoda yake la yaxotsha uJabulani Sibanda ukuze athathe ubuchairman yena ngiyabonga
salibonani ku studio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bu khona nathi hey siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale side ni la komchina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lezizukulwane ugogo lwana wathatha impela ngoba ngazazi kushithi ngabe labo ma 8 years ngigogolwa bengaze bele sithupha ngaze bele birthday wathatha ukudla zangu bele imbuzo labantu abakhe bebengaze bebe thupha bathatha hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhla hayi akuzange kube lo kuthuke dizwa nambe kuba khona ini hayi siyakubonga lokhana kakhulu sichayela ihlombe impela basebenze kade besebenza impela nabantwana abasebenzile welcome ngapha kubathu bani what 7 lo hey hlale ngikhala ngaye lo problem bonina ndiyade besebenza kade sekubuya ngapha kwa 7 sokufanele siyothenga sisithenga amafdavile lawo sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya ku photocopy ezikolo ezikolo kulabo kunemchini ekhumbula high school imchini yabo leyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthi hamba hamba ye cholojo kanti cholojo angidiye na lephumule phoma ngabe sengithunye cholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupha bengabi namaphethe yikuthi echolojo uzahamba kuyofunakala ubufakazi awulayo imali yokugibeza abafakazi awulayo imali yokuthi ugibele uye echolojo awulayo imali yokuthi ufike ubhadale sebebuyile sebekhichiwe sofuna ukuthi uyabhadaliswa into abayenzileyo irong ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kanti wena ungubani kanti ungubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo
ayenzile waya enhlanga beze begogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa ukuthi singadizi kodwa amasebenzi njalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo sekubona la ngogo sithi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizama ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakayenzeli yena yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokho ugogo uhleli uzubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokhu bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula hayi hayi inhlanga eyenzekela ikhumbula hayi inhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufanele abantu bayobhadala ema affidavit lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekukhumbula
elibenyelela ku studio 7 basakaza yaba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizobe khuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kathike nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi kuzehlukanisa ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama vote ngabantu ababe simalaye layo so ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi baba uyathi umqondisi esikhatini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphona ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba bengaba ama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotela iMRP kuyaforce umuntu ukuthi asuke ku MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyikuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku MDC oku MRP ayo MRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyazi bephonga yaliqiniso lisegceke uyazogawula baningi kakhulu emhlabeni yasi ikhulayo laba abalandele MDC abantu bakithi landelana MDC yaseyalisanga liye kudla lina anti liyadla ayikona ukuloko elingenela abantu lifuphambula abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khona bomuntu uhlezi abantu bakhe khona bomuntu umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelabo kodwa nobele kusithi hey hayi le MRP njani njani ara MRP votela ne MDC 20s kuyine kwenzi le MDC ne 20s kuyini
lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqathaniswa lamanye amaviki. Ucubungulwa okwenziweyo kuyona le iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Nxa sikhangela kulo mhlubulo esikiwo ngapha no-Texas, i-COVID isabhahile mpela, kodwa-ke akusafani lakuqala. Ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane, kodwa nje abantu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni onalawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kushiya phambili. Abantu yebo bakhona abaningi abahamba beyohlaba kodwa maningi abangakuthandiyo ukuthi bahambe bayohlaba. Kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufake abanye engozini. Ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bahambe bayohlaba lawa majekiseni. Kodwa-ke hhayi isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela, umumo oyabe usungcono yini khona ngapho?
Nxa sikhangele ngokwenzakala phandle lapha kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiya phela umnyaka njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa amanje ukuthi bayehlaba engilethemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane engathi uyavimbeka kancane ngingatsho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du kodwa nje mbona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalani seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.